umsikeni ovulekileyo osobala i-free market, i-exchange rate, umudlelwano phakathi kwezimali zangaphandle kwelizwe lemali eselizweni, ziyabe zilungisiswa, ziphekwa emsikeni. Laba abathengayo nxa bengaba baningi, imali yakhona eyangaphandle iswelakala, kutsho ukuthi intengo yakhona iyakhwela. So imali thina yethu, i-exchange rate thina yethu, idola le-America lilutshwana, yikho intengo yakhona iyabe lokhu ikhwela nxa kulabantu abaningi abahamba beyidinga emsikeni. Abuthi iviki edluleyo besizwa kuthiwa khona kulabantu abaningi abadinga ukuthenga imali yangaphandle belungisela inala izwe nxa selisina. So akutshoyo yena akulanto ethiwa yi-real exchange rate emsikeni ovulekileyo, ngoba nxa uhulumende ezama ukulungisisa i-exchange rate yakhona eyifixa, yikho wayikhipha phela umthulo wanti wayithe khona i-1-to-1 wasesithi sekhipha isivalo sokukhontrola lesana. Hayi, lapha vele angivumelani laye mina. Njengobona wami akula exchange rate ethiwa yi-real exchange rate, i-market exchange rate.
Inxa sesikhangela-ke yona i-exchange rate ekhona kathesi, sokusiba ngcono yini mbelokhe kusiba ku
emsikeni wethu eZimbabwe? Kule sithi kwi-economist i-cartelization, i-cartel. Kulama-cartels akahulumende, ama-cartels e-reserve bank, ama-cartels e-ZANU-PF. Ama-cartels akhona yibo abahlala phansi becabanga betshelana ukuthi namhlanje singahamba siyegcwala sithenga imali yangaphandle, irate yakhona iyakhwela. So okwenzakalayo ukuthi i-reserve bank yeZimbabwe balayo imali ethize embalwa eyangaphandle kwelizwe. So bona bengayigcwalisa emabhenki, bayigcwalise estradeni, kutsho ukuthi intengo yakhona iyehla. So engikubonayo ukuthi mina sokulokudlelwana phakathi kwama-cartels akhona le-reserve bank wenzela ukuthi sebethukile, imali yakhona sikhwelile, sebengathi ngibona ngathi mina bagcwalise imali yangaphandle kwelizwe bayifake emsikeni omnyama wenzela ukuthi intengo yakhona iyehle.
Kambe sibona ilizwe liqonda ngabi ngalokho okuthiwa yi-inflation kanye le ntengo yempahla lokuthi idola leZimbabwe libe lamandla.
Ya, iqinise ukuthi ibhenki lethu elikhulile i-reserve bank ngayilamandla amandla okuthi balungisise intengo yemali yangaphandle kwelizwe, ngoba ama-economic fundamentals akhona apheka imali yangaphandle kwelizwe malutshwane. Wayethe khona yena umthuli wayethe asuze lo-John Mangudla kabasuze badinde imali yalapha yeZimbabwe amabhondi nodlana, sebegcwalisa ama-RTGS emagetsi ama-electronic funds ama-bonds. So yibo abayenza ukuthi kube le inflation. Thina umnotho wethu kawuyindawo nxa ama-market fundamentals engakalungiswa.
Ke sambona umnumzana Mthuli Ncube chaya izilogan zebandla leZANU-PF khonapha e-New York eMelika. Kambe lokhu kungabe kule ndaba yini lokuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe, njengoba yena waqhatshwa kuthiwa yilabo abaqeqeshwe kakhulu hhayi abezepolitiki?
Akula minister owalapha elizweni kumbe kuse-Britain ama-conservative party kumbe ngama-republicans e-America kumbe kungaphi okhethwa engumuntu ozimele yedwa nxa uqhatshwa yiZANU-PF ukuze ube ngumphathintambo ngominista. Uyabuqhatsha ubekwazi ukuthi uzasekela ibandla leZANU-PF ngoba umqhatshi wakho, ulandlord wakho Emmerson Mnangagwa. Ye, kule zikhuthamfundo phela eziyabe zikwazi umsebenzi loba ziqhatshwe liqembu. Baba khona oSimba Makhoni labo oBernard Kitsero abakhona, kuyenzakala. Kodwa yena nje usezibhidlizela ibizo lakhe, njengoba iZANU-PF kayela bizo, kayela brand enhle ngaphandle kwelizwe. Hayi, segalula akusethuthi that.